Mlaleli engxenye okungasinceda kathesi ukuthi usuphesale eZimbabwe iqiniso ukuthi ezomnotho azibambezi. Ama-governance issues kukhanya sibili uhulumende lakalampendulo. Amakhampani ukuvalwa kwawo lokuvula kwawo kukhanya ayavalwa. Lastems ukuthi ayavalwa, avalwa uhulumende lakalampendulo. Sikhangela abantu abaningi abangasebenziyo kuloku kuqhubeka kusiya phambili abantu bedubeka uhulumende lakalampendulo. Sikhangela njalo le ntengo ehlala iqansi isiya phezulu nsuku zonke abantu ngapha ekuholeni imali yakhe ingayindawo uhulumende lakalampendulo. Sibona ungathi mina ngeyami ingqondo engunanzela ukuthi aluka sohulumende ongathi uyazama ukuthi azwele abantu akhohlwe ngokuthi akafuna ukubusa kuphela. Sibona ngathi bekungaba kuhle ukuthi ayenzele ukuthiwa yi-all stakeholder meeting. Abize ama-political parties wonke e-civil society. Kube lo mntana omkhulu kukhulunyiswane. Uhulumende avume ukuthi uhulumende khonaphana kube lokunikana ama-ministries. Kungabi le ndaba ukuthi ungeyezanu-PF kuphela. Athathe ngayikho umuntu ovela ku-civil society osibona ungathi thina enganceda kuleyo ministry olwazi olugcweleyo afakwe. Ngayikhona njalo vela ku-end of the opposition parties esibona engancedisa lafakwe khona lapho ukubana asebenzi. Senzela uhulumende lana okuthiwa ngowabantu bonke esikhathi sayi government of national unit. Sibona ungathi kungaba njalo kungaba le mpendulo. Ngoba khathesi uhlupho esilalo ukuthi abantu abafakwe ezikhundleni ama-ministries athiyeneyo lama-ministers athiyeneyo abenze ama-decisions ancedisa ukuthi avusele umnotho welizwe. Benze ama-political decisions. So yilo ihlupho esilalo. So kufanele sibe lohulumende oza kunanzelela. Ngibona ungathi ngenza njalo. Phosela nga singadubeka, singadubeka kube nganeno.
Manje ngokubona kwakho inkokheli yezombusazwe yona kathi kungani ikhanya idonsele ngale kungabi lokuvumelana ukuthi asihlaleni phansi sikhulume.
Ye njoba nje ekuqaliseni sifuna lokuthi abantu bazehlise lokuthi ayitolerance abantu babemukele ukuthi sithiyene ngokwama-political parties kodwa bese benanzela ukuthi lapha uze thina ilizwethu sihambele kuhle abantu abadubekayo ngabantu bona esikhuluma ngabona abahlezi kuhle ama-leaders ama-political parties bazihlayele kuhle ama-leaders bona ababuza abezanu-PF bazihlayele kuhle kodwa nxa belozwelo labantu abazivunisa ukuzehlisa kwenzela ukuthi leli lizwe liphumelele yaleli lizwe ingqondo abalayo ukuthi bona bazikhangele kathesi abahlale besezikhundleni kodwa umkhokeli ohlakaniphileyo ngalo umkhokeli okukhangela esingathina yi-future futhi kambe nxa ngisifa namhlanje ngithiya ilizwe likulesi simo umnetho welizwe kuleyinto kungela amabhizinesi aranayo amakhampani evaliwe kambe abaza kuzalwa kusasa isizukulwane esizayo sibaphethe kanjani singabala uhulumente ongakunanzelela lokho ingqondo elijule kukhona okuikhale kufishi ingakhangela kathesi kuzenza ukuthi bakunanzelele ukuthi babali bavumele abantu basebenze endaweni kodwa ihlupho esalo sibili kathesi ukuthi silo hulumende okanye ungathi nxa siphuma kwi-election usecabanga i-election elandelayo sekhuluma ngo-2023 usezenza izinto ezizenza ukuthi avayele abanye abantu phandle ukwenzela ukuthi ngama-systems asapote yena ukuthi azosuyavota akube ngezawini ngaleyo ngqondo asiyindawo ende ilihlupho esilalo currently nge-ruling party ezanu-PF naleyo ngqondo loko kuzasibisela emuva abantu bele beqhuba bedibeka
kahle kahle singathi kuyini okungenziwa kathesi okwenzela ukubana kusiyafika uDisemba sokungcono
mina kusiya ngami yami ingqondo bengifisa ukuthi ngasiyadinga umuntu ongabisa abantu esitafuleni bakhulumisana esingathi umlamulankulu kungabi ngumuntu ovela loba kuyi-political party engabi umuntu ezanu-PF engaveli kubantu aba-opposition inge nje umuntu osingathi kakhulu bona abafundisi sibafundisa abadala esibaziyo abangancedisa abantu abafisa ukuthi bencedisa abantu baphile ngcono bona abantu abafundisa kulowo mhlangano kube yibo abazatsheya bazame ukuthi lezingathi ezidikisanayo ezombusazwe zibuye ndawonye zikhulumisane kube le committee enalani abantu aba-neutral ancedisa kosela anamajaji akudala langayibona kathesi anakudala amafoma jaji babe yikomiti yokuthi balethe bona ababantu bonke aholikazi baze abathiyeneyo abe-civil society abantu bakhulumisane nje kubonisane kaningoyanga kungaba njalo mina ngiyakukhola ukuthi nxa abantu bengayo kuleyo tafula bakhulumisane bazehlise kose siyafika kudisemba ngabe le mehluko ngoba lapho ngaba le-government of ngeke ukuthi abantu badonse ndawonye ngiyakwazi into zingathi ngiyafikahle kudisemba kodwa ngendlela singachuka ukuthi mina ngifuna ukuba ngisesikhundleni ngiyibusa kuze kube nini ngingalayela abanye abantu sekuqhubeka sidubeka.